Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7, ngolwesibili mhlaka 20 kuMbimbitho 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ikhokhe yesithuba lesikhathi nangalesithuba sithanda ukwazisa uzulu weZimbabwe ukuthi thina eZimbabwe Hospital Doctors Association silokhu siqhubeka straight. Uminister uPhakenyata ezebuye etshele abantu into eliqiniso ngoba kasizange singene esivumelwano naye.
Umphathintambo wezempilakahle uMnumzana Phakenyata usecele odokotela ukuba babe lozwelo ebantwini beZimbabwe bame ukukhalala umsebenzi udaba lwabo lusalungisiswa nguhulumende.
Kubalulekile ukuthi uChief Elections Officer akhethwe ngokukhawuleza ukwenzela ukuthi inhlanganiso ezilobudlelwano mayelana ngezokhetho, inhlanganiso ezizimele zodwa kumbe ama-political parties lawo ahle aqale ukuba mazi bayakhe ubudlelwane lalomuntu.
Inhlanganiso yezesini ikhuthaza ikhomishini kahulumende yezek ukuthi iphange ikhethe undonankulu wayo uChief Elections Officer. Edabeni esisanda kulamukela uhulumende uthi sokumele kumiswe iholo labodokotela asebelensuku ezingamachumi amabili bekhalala umsebenzi bekhonona ngokungaphathwa kuhle nguhulumende iholo eliphansi lokunye okufanayo. Unobhala uhlangothi lukahulumende lwezempilakahle uDokotela Gerald Gwinji usanda kwethula umbiko lo lapho aveze khona ukuthi kulicala okwenziwa ngodokotela. Uthi ngaphansi kweziqondiso zomthetho wethulwa nguhulumende ngomnyaka ka-2000 kumele bonke abaphathintambo bakahulumende ezibhedlela babone ukuthi iholo labodokotela liyamiswa kusukela lamuhla. UDokotela Gwinji uthi kumele abaphathintambo laba abahambise imbiko yokumisa iholo labodokotela kuhlangothi lukahulumende olwe Salary Service Bureau ngokuchecha. Uthi akumelanga izisebenzi zingayi emsebenzini zingazisanga ngenyathelo labo lokukhalala umsebenzi phansi komthetho. Udokotela ngakwelinye icele bathaya phansi ngenduku besithi kababuyeli emsebenzini. Ukusenjalo umphathintambo kwezempilakahle uDr. David Phakenyata usecele odokotela ukuba babe lozwelo ebantwini baseZimbabwe bame ukukhalala umsebenzi udaba lwabo lusalungisiswa nguhulumende. Odokotela okuningi ngalolu daba asikuzweni kuMavis Gama osethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela abaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ZADA bemba phansi besithi kabayikuphindela emsebenzini uhulumende engakalungisisi lokho abakhala ngakho. Bafuna axolise umphathintambo wezempilakahle uPhakenyata, axolise kuZulu amqambele amanga ukuba sezilungisisiwe izikhalazo zabodokotela ezibangele ukukhalala kwabo umsebenzi. Kungxoxo lentatheli zindaba emkhosini wokunanza usuku oluqakathekisa impilakahle yemlonyeni lwe-World Oral Health Day owenzelwe eHarare Gardens, uPhakenyata ubekhanya ezwisusizi ecela odokotela ukuba babuyele emsebenzini babe lozwelo ebantwini laloba bemzondele umqhatshi wabo.
For the doctor strike is something that we are striving very hard to make sure.
Siyazama ngayo yonke indlela ukulungisisa lolu daba lokukhalala umsebenzi wabodokotela. Siyabahlonipha kakhulu labodokotela, sebeshilo kwazwakala abangakho. Uhulumende usezwile izikhalazo zabo, thina abantu sahlangana labo. Ngakho sithi kungaba kuhle nxa bengabuyela emsebenzini ngoba izigulane zithwele nzima. Sesifikile isikhathi njengesizwe sokuthi sokwanele lokhu ebesingakho masibuyeleni emsebenzini.
Lanxa lokhu kungasikwa kuqala odokotela bekhalala umsebenzi, uPhakenyata uthi okunye okubangele inhlupho ezikhona phakathi kwabodokotela nomqhatshi yisimo somnotho welizwe ongemuhle. Kodwa isikhulumeli sabodokotela phansi kwenhlanganiso yeZADA uDr. Mxolisi Ngwenya Uthi ababuyeli emsebenzini zize zilungisiswe zonke izikhalazo zabo.
Yikhoke sithi ngalesi sikhathi nangalesi thuba sithanda ukwazisa uZulu weZimbabwe ukuthi thina eZimbabwe Hospital Doctors Association silokhu siqhubeka straight. Uminister uParinyata ezebuye etshele abantu into eliqiniso ngoba kasizange singene isivumelwano naye ngenxa yokuthi kulezi ndaba ebesizama ukuthi sizikhulumisane naye, kodwa lokubambeka kwakhe kuyahluka.
Ukhuthaza abasezikhundleni zaphezulu kugatsha lwezempilakahle uDr. Ngwenya ukuba mababuyele kuZulu bayemtshela okuyikho kwenzakala ekuxoxisaneni labo.
Indaba eyenzakela ukuthi uminister uParinyata Health Services Board kaba khulume kahle lathi ekuzwisisaneni kwakhona. Bafika kithi bekhuluma into ezingasizo ezingangokuthi basinika $5 per hour, bona eqinisweni bekwazi ukuthi basinika $50 nge hour. So leyo 50% okuthiwa yengeziwe ye-75 cents. Njalo kabakhulumi lutho ngendaba yama-medical allowance ethu, kabakhulumi lutho futhi ngendaba yama-rural allowance. Ngemva kwakhona kabakhulumi lutho ngendaba yokufaka imithi lemitshina ezibhedlela. Lokhu kwenze odokotela abaningi babamba ukuzonda.
Odokotela laba sebelensuku ezingamashumi amabili selokhu baqalayo ukukhalala umsebenzi, bekhala ngendlela abaphathwa ngayo emsebenzini, iholo eliphansi, ukusilela kwempahla yokusebenzisa lokunye okuninginingi. Inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzisana loZulu elizweni ogoqela eyamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights lazo zikhuthaza uhulumende ukuba alungisise udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela ngokuphangisa ukulondoloza impilo yabantu esisengozini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abenhlanganiso elwela ukuqhutshwa kokhetho ngendlela eqondileyo eZimbabwe Election Support Network iZESNI bakhuthaza ikhomishini kahulumende ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC ukuthi iphange ikhethe undunankulu wayo uChief Elections Officer ukuze athole ithuba lokulungiselela ukhetho isikhathi sisasekhona. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Embikweni abawethule namhlanje abezesini bathe isikhundla lesi sicakathekile kakhulu, ngakho ke akumelanga sibe ngesingela muntu kuze kube manje lona ukhetho solusondile kangaka. Ingcwethe ehlaziya ngezinhlala kahle kaZulu umnumzana Sineke Sibanda uthe ukhetho lonyaka lucakatheke kakhulu kuZulu wakuleli, njalo ikomishini yezeki kumele ibone ukukhatheka kwa lo ngokubeka umuntu esikhundleni lesi ngokuphangisa.
Ngokuqakatheka kwesikhundla sikaNdunankulu, i-government yethu kayiselaso isikhathi sokuba lokhu ivikana lakho, sokumele ukuthi khona ngabe iyaphangisa yenze, ngoba leyo futhi yinto esemthethweni according to Electoral Act Section 9 iyabeka ukuthi khona kufuze umuntu lo abebe isikhathi sesekhona ukwenzela ukuthi khona enelise ukubona ukuthi izinto zihamba kuhle, njalo ukuthi ukhetho oluzayo lesukuthi alulungiselele ukuthi luphathwe kuhle ngendlela eqondileyo.
Omunye ohlaziya ngezombusazwe umnumzana Decent Bajila uthi ukuba khona kuka Chief Elections Officer uzanceda inhlanganiso ezizimeleyo lamabandla ezombusazwe azaphatheka kulolu khetho ukuze bakhe ubudlelwane laye, njalo kungaze kwaba khona ukukhalaza ngokuqilwa.
Kuyinto eqakathekileyo ukuthi njengoba lonyaka siza kuya kukhetho ikakhulu inyanga kaNcwabakazi ingakapheli, kubalulekile ukuthi uChief Elections Officer akhethwe ngokukhawuleza ukwenzela ukuthi inhlanganiso ezilokudlelwano mayelana ngezokhetho, inhlanganiso ezizimele zodwa kumbe ama-political parties lawo ase aqale ukuba mazi bayakhe ubudlelwane lalomuntu, kungabikho into yokuthi kulabantu abajunyiweyo ukuthi sokulomuntu onje ofisini thina singamazi singakasebenzelani laye lowo muntu engakwazi ukuthi kusetshenzelana njani. Kuqakathekile ukuthi zekhi ikwenze lokhu ngokukhawulela.
Omunye njalo ohlaziya ngezombusazwe umnumzana Pascal Madiri usole kakhulu ukuba madolo nzima kwezekhi esithi kutshengisa ukungazinikeli kukahulumende ukuqhuba ukhetho olulohlonzi.
Khanya inhlanganiso yenzekayo ilungiselela nje, ayikho serious azozikhangela iy'ndaba zokhetho, ngoba asingeza khuluma ukuthi sokusele inyanga eziyi-5 ukuthi siye kukhetho, kodwa awukabi lo maqhuzu lokho abakwenzayo lokujengisela ukuthi vele abakho serious njalo ukukhutshwa kokhethwa ngkhona kuze kungani kunzima ngoba umuntu ozakhethwa sohle inyanga lezi eziyi-5 ambona ukuthi umsebenzi wakhe uzayenza ekwazi ukuthi kumele ayenze njengoba kukhanya vele ukuthi isikhathi sesele vele sesincane.
I-ZF inhlanganiso yokulondolozwa kwamalungelo kaZulu igxile ekukhuthazeni lokuhlolisisa ukuqhutshwa kuhle kokhetho olukhululekileyo njalo olunohlonzi lwaphezulu. Linkuthazo yokubeka kukandunankulu wokhetho ivela ngemva kokuba okade ekulesi sikhundla setheka senelisi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuba ukhetho lwalonyaka luzaba ngolukhululekileyo njalo luzahlolwa ngabavela emazweni wonke okwehlukene nalokhu okwenzakala minyaka yonke. Mina iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Okay.
Ikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimsiqotho esipeni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Amalunga ebandla le-MDCT emandebeleni asecele ukuthi inkokheli zebandla zingabakhetheli abantu abazabamela kukhetho. Njalo lesi sikhalazo bevele besifikisile la kumuyi obe ngumkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai engakatshoni. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amabandla ezombusazwe aseqalile ukulungiselela ukhetho lwalonyaka ngokukhetha inkokheli ezabamela kumakhansili nedale lephalamende ngokuqala ngokhetho lwama-primary elections ukuze baphume labantu abayibo abazabamela ekhethweni. Iningi labantu likhala ngokuthi bakhona asebevele bakhethwa ukuba kabaswake baya kuma-primary elections okuyinto esikhube iningi lisola indlela umanyano wamabandla oqhuba ngalo uhlelo lokukhetha inkokheli. Unkosazana Nakhumalo, umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT eLupane, uchaze ukuba udaba lwabo baluphanyeka kumuyi uTsvangirai ngoba abafuni kuthathelwa izigaba zigcine zikhokhelwa ngabanye abantu abangaziwayo kulowo mango. MDCT asole udaba lokuthi isisekelo sombuso asisalandelwa ekukhetheni inkokheli okuzadala ingxabano lapho sokungene umuntu ongafunwa ngabantu abanye bacine bengasavoteli ibandla. Umgcini sihlalo wesiqinti sika Ward 7 kobulawayo unkosazana Sikhumbuzo Mpofu uthe uma kusehlula ukuthi umnumzana Nelson Chamisa alandele isisekelo sebandla uzenelisa na ukulandela esesizwe. Isikhulumeli se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo uthi ibandla alisoze lakhethela abantu inkokheli zokuya babambela kukhansili nasedale lephalamende ngoba njengebandla baphume lendlela ezalandelwa andubana umuntu amele ibandla kukhetho.
Hayi akulamuntu ophathele ikhadide itemplate ithi khona yona olesifiso sokuthi abe yikhadide kapabhulike i-CV kanti ku-CV yona leyo kumele azitshele ukuthi wena ebandleni lethu usukele ngadi waya ngabi ube ngadi then sesizacaza umuntu ukuthi abe amasinia wapi. So kula mtu upo kuletwa nje.
Ibandla le-MDCT seliqalile ukudinga abazalimela kukhetho oluzayo ezigabeni laseziqintini lapho ibandla eliphiwe amathuba okwenza njalo phansi womanyano we-MDC Alliance izwe lonke jikelele. Loba nje uhlelo lokukhetha seluqalile bakhona abanye abangavumelani lohlelo lokubambana lamanye amabandla bethi kuzakwehlisa inani lamalunga ebandla edale lekhansilini ngoba imibono yamabandla ichiyene njalo kutsho ukuthi iminyaka yonke le bebesebenzela ize. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhlelo lwabasakhulayo ole the connection namuhla sikhangela ukulwisana osokubangele ukuthi ibandla le-MDCT lidabuke phakathi. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngabafitshane. Kulabantu abathathu abalimeleyo kusehlakalo sokudubula ngombhobho okhafula inhlamvu eziningi sikhathi sinye kwesinye isikolo esigabeni seMaryland khonapha eMelika namhlanje ekuseni eseGreat Mills High School eSt Mary's County. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze osomabhizimusi beZimbabwe abahlala eRwanda ukuthi bezosungula umsebenzi ekhaya ikakhulu kweziphathelane lokwembiwa kwamatshe aligugu kanye lezokulima. Le ngeminye yemizamo embalwa eyenziwa ngumongameli Mnangagwa ukuvuselela umnotho welizwe eyamukelwa ngembono etshiyeneyo ngumphakathi. Sivuze isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma ukuthi kambe osomabhizimusi bakwamanye amazwe bayamlalela yini umongameli Mnangagwa.
Ngikhuluma nje lapho eseHarare, amahotela wonke agcwele ngabantu abavela phansi balalele bezemongameli ekhuluma yeli iZimbabwe isivule yini njalo imithetho yonke isihamba isiba ngcono eyenzela ibhizinisi lapha eZimbabwe. Ama-inquiries maningi kakhulu sibili abanye yilaba sebeqazulele umphakathi engikhuluma kanje ukufaka izimali bekelungisa izinto. Kulabo elungu njengoba mina ngilungu ngalendala ephalamenti sibana lokuba yiprivilege ekwazi ukuba kule delegation eyenzekile nedelegation eyenzekile.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele uthi lokhu akukacaci.
Njengomuntu ohlala kobulawayo angikaboni lutho olutshengisayo ukuthi abantu babuya kuzovula amabhizinisi ngoba abantu balokhu bengela msebenzi. Amankampani amaningi kobulawayo lokhu evalile imali lokhu ihluphe emabhenki. Akukabi lo tshintshe kumbe ngize kuthiwa sekule nkampani esivuliwe ngivela kwamanye amazwe. So bona lokwakathesi nje ukukhuluma kuphela abangelakho eZimbabwe i-competence bayesaba ukuthi kungaba le business zeshina abantu bake bathathela amaplazi abanye bephinde bezibuza ukuthi kulokukhethela ukuya eZimbabwe kanti yena Mnangagwa loyo angathitshwa ekhetheni lelo kungena omunye umuntu uzakelekesela ama-policies wona lawo alawo yini. Bamelele ukuthi kube le-election bebone ukuthi uyini azakwenza uzawina yini election yona sozibe le-violence ama-policies la akhuluma ngawo kasezentshintshe yini nxa yokuthi seyini besekwazi ukuthi ngiyezisayo seminyaka eyi-5 elandelayo.
Asizweni ukuthi umnumzana Chuma uthini ngoluhlu lwamabizo amankampani ethulwe ngumongameli Mnangagwa abikwa asusa imali elizweni ayisa kwamanye amazwe okubikwa kwangezelela ukuswelakala kwemali elizweni.
Lingaphathisa sibima yini nje abantu basile ukuhlola kele sidingisisi kona amadirekta alamankampani ngobani ozayezibona yona kube nganeno ekugqabeni ecorruption bokuqhubela kuleke imali phambi.
Umnumzana Ndebele ulombono oyihlukileyo.
Ngamankampani ayethenga ezinye izinto abahambe kwelizwe. Kula bantu abaningi abangamankampani engikhulume nabo sizasithengiso sokuthenga imitshini yokusebenzisa. Kodwa kwakuhlupha lapha kithi kule process ukuthi nxa umuntu ethumezile impahla aphambi kwelizwe ethenga something abantu ama-CD one form. Nxa usuthengile waqeda sumele uhambe e-RRBZ faka imbosi yakho ukuthi hayi sengithengile into zami zidilizile. Abantu somabhizinisi bakulesi sikhathi uyahambisa izinto phandle umuntu okade kumele ezithenge engazithengi engayibhatali wena ngokuthi kulama-processes amathepha amaningi ithula nowazahamba ngerabizet usiya lungisa amabhaa. So it's more of ama-acquittals than actually imali yaphuma elizweni. Made abantu bangathola amathayina nawo ayathenezeta imali kuyize but even ungazikhangela imali engantana probably imali yangkona yonke it's a billion but sona sikhuluma imali yama-diamond alahlekayo. So it's a very complicated endeavor.
Uhulumende izolo usayine umthetho we-Indigenization and Economic Empowerment Act ukuthi uqalise ukusebenza ngokusemthethweni ngemva kokuguqula ukuthi osomabhizimusi bakwamanye amazwe bengabelani ingxenye yamabhizimusi abo lezizalwane zeZimbabwe ngaphandle kwenhlangothi ezimbalwa. Lolu ngolunye lwenhlelo uhulumende athi zizavuselela umnotho welizwe. Senjalo uMongameli Mnangagwa usemhlanganweni wokulobelana isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamazwe akuzwekazi le-Afrika we-African Continental Free Trade Area kwele-Rwanda lamuhla. UMongameli Nkomo uyalandisa.
UMongameli Mnangagwa ungomunye wabakhokheli be-Afrika abathe gwaqa eKigali kwele-Rwanda emhlanganweni wokulobelana isivumelwano sokuthengiselana lesi. Ekhuluma kunkulumo mpikiswano ayenze labakhokheli benhlanganiso ezithiyeneyo kanye labosomabhizimusi namuhla, uMnangagwa uchaze isivumelwano lesi ngalindlela.
This agreement is a landmark in bringing together all the 55 African countries.
Isivumelwano lesi sikhathekile ngoba sileta ndawonye wonke amazwe e-Afrika angamashumi amahlanu lanhlanu ukuthi enathe emkambo munye wokuthengiselana olabantu abayi 1.2 billion. E-Afrika kudingeka amanzi ahlanzekileyo. Angila kuthandabuza ukuthi izwekazi le-Afrika liyenelisa ukuhlambulula amanzi alo lokuncedisa wonke amazwe ukuthi abe lokudla okwanele abantu bawo.
UMongameli Mnangagwa uthe kuqakathekile ukuthi urhulumente base-Afrika basebenzelane ndawonye lenhlanganiso ezizimeleyo belalele izikhalazo zazo eziphathelane lenhlalakahle kaZulu njalo bezilungisise. Wengeze wathi ukuze isivumelwano sokuthengiselana lesi siletha intuthuko emazweni ase-Afrika kuyadingakala ukuthi urhulumente babe lenhlelo ezihuga osomabhizimusi lamankampani ezigoqela ukuhlonipha lokulandela umthetho i-rule of law.
For Zimbabwe, which has been under sanctions for 18 years, so we must create an environment.
Elizimbabwe selesikhathi eside letheswe izijezo zenodo. Ngakho kumele sibone ukuthi umumo okhona ukhanga imali evela phandle. Okwesibili, amanyuvesithi ethu kumele esungule inhlelo ezihambelana lekusasa esililoyisayo, hathi ukuqhubeka efundisa izifundo zamazwe aphetsheya.
UMnangagwa labanye abakhokheli be-Afrika ngaphandle kwele-Nigeria bazosayinelana isivumelwano lesi kusasa ngenjongo yokwenza ukuthengiselana phakathi kwamazwe abo kube lula ngokwesula imigoqo eminengi. Ingcweti kwezenotho uMnumzana Masimba Kutshera uthi isivumelwano lesi silakho ukusebenzela eleZimbabwe ngokuya kwesikhathi nxa selisenelisa ukuthengisa impahla eningi kwamanye amazwe.
Ulutshwane esingakuthola kodwa nxa kuyokuthi i-economy yethu isivukile mbijana singathola sibili i-foreign currency.
Umnotho weZimbabwe uthiywe ngumnumzana Robert Mugabe uguqe ngamadolo njalo uqhubeka usadalala. Lanxa nje abanye besithi uMnangagwa laye ukhanya esehluleka, abanye bathi kusasemasinyane ukumahlulela. Ntungamile Nkomo, Studio 7, Washington DC.
Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Uphenyo olusanda kwenziwa obelisekelwa luhlangothi lukamongameli wakweleMelika ole-US President's Emergency Plan for AIDS Relief kumbe iPEPFA luveza ukuthi intombazana eyodwa phakathi kwabathathu ibanjwa ngamandla nxa iqalisa ukuya emacansini. Amantombazana anje abhekane lohlupho lokuba legciwane lengculaza. Uphenyo lolu luveza ukuthi amantombazana ayinkulungwana aba legciwane le-HIV nsuku zonke. Lokhu kutsho ukuthi balakho ukuba legciwane leli okuyisilinganiso sokulijumi lane ekhulwini 14% okwedlula amajaha. IPEPFA ithi izimisele ukuthi ikuqede lokhu kuhlelo lwayo olubizwa ngokuthi iDreams. Uhlelo lolu lunceda amantombazana ukuthi azimisele ukuba ngabantu abaqakathekileyo, alwise ngamandla ukuthi engadelelwa, abe lamathuba okuzithuthukisa, angabi legciwane le-HIV, akhulumisane ngodaba lwe-HIV njalo engesabi lutho empilweni. U-Ambassador Deborah Bix, umqondisi wenhlangothi zikahulumende ezibalisa olwe-US Global AIDS lolwe-Global Health Diplomacy, uthi basebenza kakhulu ukuthi bathuthukise izifiso zamantombazana ezikolo lemakhaya. Uthi amantombazana angena kulolu hlelo afundisa amanye indlela zokuzithuthukisa, ukuzivikela kanye nokuvikela abanye abantu. U-Ambassador Bix uphinde wathi imfundiso abayitholayo yenza ukuthi banqabele udlakela ezindlini. Uhulumende weMelika usefake izigidi ezisikhombisa lamajumi amahlanu amadola, $750 million, kuhlelo lweDreams olukhangelelwe ukuthi luzanceda amantombazana afika izigidi ezimbili lengxenye, 2.5 million. Emazweni alichumi lapho uhlelo lolu osolukhona, kukhanya sokwehliswe kakhulu inani labantu ababa legciwane lengculaza. Uhlelo lolu lukhangelelwe ukuthi luzasungulwa endaweni eziningi kusenzelwa ukuthi kuncedwe amantombazana emazweni achiyeneyo.
Lapho belilalele udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Awuthele kancane wemzulu, eyankini pipapalaza. 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 Emalu
sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umphathintambo wezempilakahle uDr. David Parirenyathwa usecele udokotela ukuthi babe lozele ebantwini bame ukukhalala umsebenzi. Ize sinikhuthaza iCommission yezeki ukuthi iphange ikhethe uChief Elections Officer. Umongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeka ngengoma yakhe ukuthi iZimbabwe ivulekile ukuthi abantu bezosungula amabhizinisi. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.